sikhuluma ngesanyelo esingathi ngesikhiwa esikorruptiwe, ayisiyo liyana ebesila yendulo. Kuyalimaza khonokho ngiva kwesikhathi eside. Kodwa ngendlela yokuthi khona asila kudla. Akula ngenye indlela, siza kudla amagimu lawo avela South Africa kumbe avela kwamanye amazwe. Kodwa kuqakathekile ukuthi nxa sizawadla, nxa sizawasebenzisa, sikwazi ukuthi sivikele inhlanyelo yethu eyekomo yembuzi, inhlanyelo yethu eyezilimo lezi. Siyivikele ukuze amagimu la angalimazi inhlanyelo yethu eyendulo. Ngoba eyendulo ngananzelela iyawustenda ama-drought. So kufanele sibe careful ukuthi nxa sizalisa ama-GMOs, sikwazi ukuthi inhlanyelo yethu leyana endala siyayilondoloza ngendlela ehle kakhulu ukuze ingalinyazwa yilokho okuthiwa ama-GMOs sokubuya kathesi.
Nxa sesikhangela-ke eleZimbabwe, ubona ngazani lingenzani?
Uzananzela ukuthi ibiyindaba egudwini izolo. Namhlanje futhi still iyindaba egudwini. Besala iminyaka yonke leyo ukuthi sithathe kumbe si-import ama-GMOs. Kodwa ngesigaba sokuthi khona indlala ibhahile, asila option, siza kudla. Ngoba vele next door ukuthi lapha bayawadla ngaphi i-South Africa. Kodwa yikho ukuthi mina nasizawadla, make sure ukuthi impumelo yama-discussion la izakuba njani in the end. Besingawafuni all along, but sine pressure yendlala ekhaya la. So angazi ukuthi uhulumende uzaphuma esithini. Kodwa nxa bengathi siwathathe, kuzafuna sibe nemithetho eseqinileyo njalo eyokwenzela ukuthi singalimazi inhlanyelo yethu ebesilayo ngaphi endulo.
Kodwa nxa sikhangeleke kuZulu, kambe umuntu engadla khonokho ama-GMOs lawa, akusikutsho ukuthi uyagula kumbe uyamela impondo, into ezinjalo?
Hayi, ngase bafa bonke phela abantu emhlabeni. Khona ngapho linavele lidlawona. South Africa next door bayawadla ama-GMO la. Of course, siyatshelwa yibanabo ama-experts ukuthi amanye aba ne-long-term effect. Kodwa kuhle ukuthi banabo abasicebisayo bakhangele futhi base iqiniso ngawo ukuthi hayi, kungadla lokho kuza kuthi. Kodwa ayaziwa next door.